siyababonga ke uMavela sanye lo Chris ngoku sinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 5 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Balamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Izolo uMasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abalemthofa kumbethi ngathi nge-CBC abakhomisa women pass. Wakwenza izimali lezi nge-percentage ehlika yona ku-140%.
Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela uqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu kuZulu kanye lamapholisa phakathi kweshitungiza leHarare lamapholisa.
Into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi i-information idluliselwe phambili. Abantu abaseParliament besekumele bafundiswe. Kumbe abantu abamela izinyanga, abamela amaprofita nabafundisi abasenakhe. Ibaso kumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Abohla ukuthi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole National AIDS Council NAC bakhuthaza amalunga edalela ePhalamende ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayenga abantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso yobona ngenguqu eZimbabwe Football Association iZIFA ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulumsakazo. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kweshitungiza leHarare lamapholisa kanye loZulu. Abashayeli bamise ukuhamba kwemota zabo besola inhlawulo ephezulu kakhulu kulowo oyabe efunyenwe esephula imithetho yokuhamba kwezimota emigwaqweni eyathiwulwe ngumasipala weshitungiza kanye lomkhuba omubi wamapholisa ukudinga ukufumbathiswa sikhathi sonke. Lokhu kuphazamise izisebenzi ukuya emsebenzini. Abancedisa abashayeli okondektha abale imishova babikwa begcine belwisana labasakhulayo bezanupf akabakade bezama ukubabamba ngamandla ukuthi babuyele emsebenzini. Kwagcina kubuya amapholisa kwaqhamuka ke inxabangxoza ukuthi amacelo amathathu elwisana laliphi. Umnumzana Mavela Sikhumalo, umqondiso wenhlanganiso yezakhamizi zeshitungiza, uchasisa kabanzi ngokwenzakale lamhlanje la izolo.
Izolo uMasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abalemthofa kumbethi ngathi nge-CBC abakhomisa women pass. Wakwenza izimali lezi nge-percentage ehlika yona ku-140%. So labo ama-computer operators bathumezele abantuleli babo ukuthi bahlale phansi la uMasipala bacele ukuthi hayi i-140 iphezulu kakhulu kungcono iyehliswe ifike kufika engcono ukuze bona bangalahlekelwa izimali nebhizinisi noma kathesi bathi bona izinto kazimanga kakuhle emgwaqweni njalo bayabothwa lamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa uMasipala uyalile wathi hayi thina sesigazetha lawa ama-prices kade sesibonile konke lokhu ukuthi izinto ziyahlupha njani njani. So kuthi yona leyo i-140% increase ihlala ikhona. So bona babuyela futhi basehlala umhlangano kodwa ama-computer operators nabana bavumelana ukuthi bakhuphe izimoto zabo zonke emgwaqweni. So namhlanje ekuseni sivuke esikiza izinto zingamanga kakuhle, abantu baphuzile emsebenzini, abanye baqinile sebengahambanga emsebenzini namhlanje noma kade kungiyela izimoto akade zithwala abantu. Abanye baqalise befuna ukuthwala bekade bengakomplayanga nalokho okwavumelanwa ngabanye, kodwa sibone rank masals nabanye abasebenza kumakomiti omempas kanti sebe organize le order lezinye izimoka zeshaya nokwehlisa abantu akade begadiswa kwezinye imithobo ekade ifuna ukuthi ithwale abantu. So kufune sokusithi abantu kade sebethwalwa ngama-private cars, kodwa ama-private cars lawo abanye kade besaba kutho ukuthi abantu abaningi bacine vele sebephuza ukuthwalwa kumbe abasadlange baye emsebenzini namhlanje.
Ukhulume ngamakhombi lama-minibus abathwala ngamabhasi-ke?
Kathesi abantu abamabhasi sebebalutshwane, balutshwane kakhulu. Amabhasi a-aplaya iroti eya esidiza malutshwane, njalo amaningi akhona kasiwabonanga. Mbona zathi bona labo abalamabhasi kade behlaba njalo ukuthi njengoba amanye ama-commuter omnibus imithoba kade ithawa, yeye kade ithwala abantu, nabo kade behlaba ukuthi bangathawa kumbe amabhasi abo angagcina esekushiswa noma i-situation kade isingamanga kakuhle. Vele khonaphana ekuqiza municipality ema-ofisini labo kade bephonga ukuthi bangabona ikhondi khonaphana bayitshaye, kade bebuthene khonaphana bonabo abasebenza le mithova betshaya la manye ama-passengers ukuthi lifuna ukuya ngaphi lina, buyelani ezindlini babuya mithova lapha. So i-situation yakhona kade ingambanga kakuhle.
Amapholisa wona-ke kade ngaphi ngaleso sikhathi?
Amapholisa uyabona lapha eZimbabwe amapholisa ethu ayaphuza. Ngitheni nasengingena edrobheni kade ngibabona abaningi kade begcwele kuma-roadblocks, bemawunte ama-roadblocks, kodwa baphuzile ukufika. Zafike vele izinto sezi-out of hand, abantu sebethawa, abanye sebelimala. Yikho okufike khona amapholisa baphuzile ukufika ukuthi bancedise.
Lo bekungumnumzana Marvelous Khumalo, imqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zaseChitungwiza. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole-National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalela ephalamende ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayengabantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane engelaphekiyo okugoqela ingculaza ukuze baphume le mithetho elawula phezu kwalolu daba. UMavis Gama usipha lolu daba kodwa engulubale mina emoyeni. Lanxa kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ukholo aluthandayo njengokumunyethwa isisekelo sombuso, abe-National AIDS Council bathi kuqakathekile ukuxoxisana ngalolu daba ngemva kokunanzelela ukuqonga kwabagcina sebegula okwedlulise amalawulo ngoba beme ukunatha imithi yabo bephetha sebelahlekelwa yimphefumulo. Abezempilakahle kanye labalwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza bathi kuqakathekile ukuba kukhulunywe ngalizwi linye lapho kucetshiswa abantu ngalolu daba, hatshi ukubaqambela amanga ukuthi lumkhuhlane uyelapheka wona ungakatholelwa umuthi wokwelapha emhlabeni jikelele. Iningi lengcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuhlala phansi lenkokheli zamabandla ezokholo la athi ayayenelisa ukukhulekela abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo okubalisa ingculaza, kubonisanwe phezu kwengozi ebakhona nxa umuntu angayekela ukunatha imithi yakhe yena sewayiqalisa. UNkosazana Maureen Ngwenya owemzini we-Ashton Park eHarare uthi asikho isizathu sokuba balahlekelwe yimphefumulo asebephila ngamaphilisi njalo bephila legciwane.
Ngakho into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi i-information idluliselwe phambili. Abantu abaseparliament besekumele bafundiswe, kumbe abantu abamela izinyanga abamela amaprofita labafundisi abasenakhi ibasekumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Bayiboniswe-ke ingozi yalokho abakwenzayo laba abazithi ngamaprofita, kuphathise ukulondoloza imphefumulo yabaphila lale imikhuhlwane engalaphekiyo.
Besuka lapho-ke sebezayidlulisela phambili besiyafundisa abanye babo ukuthi hhayi, umuntu angabuya esithi igcikwane lami kuthiwa seliphelile akutsho ukuthi seliphelile, but kutsho ukuthi lapho eselikhona alisabambeki kakhulu kodwa likhona. aliphelanga wena umkhuhlane lo usukhona ukhona uzawuchosa uzaziye kufa ulokho ulawo ngakho amaphilisi ungachishi
abe-National AIDS Council laba kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane lengculaza bathi kunje sebengene imihlangano embalwa lenkokheli zamabandla okholo achiyeneyo lapho okwanda khona izehlakalo zokuma kwabantu kunatha imithi ngoba kuthiwa usekhulekelwe wasila lowo olomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah. Ngilibalele udaba esilulotshelwe nguMavis Gama. Amankampani ambalwa elizweni lonke awavalwa ngekhefu lekhisimusi alakho kungavulwa khathesi khisimusi ikhefu seliphelile kulandela ukubanzima kwesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi okwakhathesi kunzima ukuthi wazakale ukuba angaba mangaki lawo mankampani aza kwehluleka ukuvula ngoba amanye akhangelelwe ukuvula ngevikezayo. Lenhlanganiso ithi ngevikezayo yikho ukuzakhanya sobala ukubana ngawaphi sibisibili amankampani ayehlulekile ukuvula. Kodwa abanye abakhulumele Studio 7 bathi bekumele amanye amankampani avule kuyona le iviki ngomvulo kodwa lokhe ingakavulwa. Omunye osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le People's Democratic Party utshele iStudio 7 ukuthi akhona amankampani avulileyo kodwa kungelazi sebenzi ngoba imali yokuzibhadala ingekho.
Lo nyaka uzaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba amafektari amaningi la ade kuthelwa ngabalungu angabe evulile nje inyawo kodwa kungelabantu abasebenzayo phakathi. Lokhu okuthi ukuthi akula production, akula nto eziyabe zisuka kula mafikthari. Izinto ezinye ziyabe zisuka khona e-South Africa. Kuso ukuthi na abantu abamnyama abansundu la kuthiwa ama-indigenous. Wona-ke ulunyaka bahle babhazalala, bavalile ngo-December, bahle bavalela kantolo, abavuli ama-fikthari abo. Ngoba bengena ukusebenzisa imitshina yabo ngabala, imali emabhenki kababolekwa, bethi bengabolekwa. Izimba ibane zikwelede kakhulu ekuzimba ezokuthi abasozibeleli zekhona ukuthi baqhubeke besenza ezamabhizinisi. Kuye kuthi izisebenzi vele ezinye zinama-7 months zingaholi. So akusoze zikwenza ukuthi baphinde babuyele emsebenzini labo besebenza bengazange behole okwalasiyeni. Ngithona i-government yona yesinekile nje ukuholisa abantu ize yabakholisa kuwona lokhu.
Engaba maningi kakhulu yini amakhampani angasoze avule?
Amakhampani maningi sibili ngoba lokhu sikuthola ngendlela ade becabana nabo ngezisebenzi ngokuthi sabala bani. Maningi kakhulu amakhampani njengoba sithi ukuthi amakhampani avule nje inyawo kodwa kuzenza ukuthi siwabone kakhulu ukuthi kawavulwanga ukuJanuwari March. Nasezabona nje kungasangeni muntu kuleyo sektari futhi hhayi lapha sokwavala ngoba namaphepheni abasakhiphi sebevala nje inyawo abavalelisane labona nabo ngenxa yomthetho lo owathi i-3 months iyavumela ukuthi umthetho oshe noma nje ne-40 years esebenzile nge-3 months ungambhadala angazihlaleli ekhaya. So kube lula-ke kulabo banikazi bamakhampani ukuthi hhayi bavala amakhampani abo baphinde bakhotha abantu santando.
Umnyaka usiyaphela lapha bese kumi njani emafektari sizwa kuthiwa ungahamba uthola vele sokuzinsonto.
Ye, liqiniso sibili ungakhangela lapha kubulawayo esikhona eBellmond sokunabomagaya sokunabobotwelpil sokunabobani amafektari amakhulu sibili. Lokho kutshengisa ukuthi amafektari asozevulwe ngoba abafundisi laba sebewadingile amafektari babhadalela ukuthi kuzisebenzi abone ukuyiphelelentipi ngoba amathethi lapha eZimbabwe ngokubona kwami na amandla asesenza imali ukudlula amafektari sibe nemali ukudlula amafektari ngoba abantu ngenxa yohlupho abanalo bayakhulu ukuthi bangahlanyela imali bazathola futhi eyinye khona phekheli. So ichechi isingcono kule fektari lapha eZimbabwe.
Kuzahamba njani kakhulu kuwona lo umnyaka abantu abaningi bengasebenzi?
Hhayi, mina ngokubona kwami njengaesi kupolitiki bona ngayo i-leadership yonke nje amaphathi wonke kanye lababusayo sizahlanganisana amakhanda sivumelane khonokho esayesikusho ukuthi ama-policies elizwe la yiwo ayenza ukuthi ilizwe leli iswele imali. Kukhanya ngani nabo sokuzwakala ezindleleni zabo ngoba kuqala bekungazwakali kodwa kuzulu nje wonke hhayi uma ngokuyalala.
indlela ibulawayo kadiyo ama industry la kuthiwa kontuthu ziyathunqa ubona ngani zizabuyela zithunqe yini njalo intuthu
sina kusasa uhulumende lo okhona engaphuma kube lo hulumende wabantu intuthu kobulawayo zingathunqa ngoba ikakhulu ukwenza ukuthi abantu bena investi kakhulu kobulawayo yiyo iconfidence esithi ukuthemba ukuthi inotho yabo izasihlizela njani ngoba ihulumende le ekhona yakho ukubhidliza inotho yakho ungayiletha lapho lokho silethemba lakho ukuthi abanye amazwe ngoba nxa sikhanyela obaphelwane be-3 rand akhanyeli lapho esithula khona umuma abantu ade belima ngabezimbabwe ungaya emapulazini walisa ngabantu bezimbabwe ikhule nxa kuthe kwasuka uhulumende lo bazavuyela bayethola indawo zokuthi balime bavuye namasekthari la esikhuluma ngawo abanikazi bakuwa amanye amazwe bavalile nje iminyango kodwa yibo abanini bawo ngaphandle kwawona la engikhuluma ngawo ukuthi asengama-cheji hhayi lawo ayaqhubeka ngama-cheji.
Lo-ke bengumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party uxoxe lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona ngale kobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje sikhangela ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini eze-social media. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lwethu. Umsakazo eli ulaleleyo ngowe Voice of America owe Studio 7. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende welemelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yamadrone ngezansi le-Ethiopia eyayisungilwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhoneni lowo. Isigodlo sommeli wemelika e-Addis Ababa sethulela umbiko lamhlanje sisithi amasotsha wonke abakulenkamba awemelika asesukile njalo asuswa edolobheni le-Abba Minchi lapho kade kule inkamba le. Abeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbala ezenjiwa amafutha ezimota kwele-Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba emzimbeni kodwa amasotsha abikwa enelise ukubulawa kwabantu abaningi edolobheni elenjiwa lawa mafutha ele-Al-Sedra kodwa kwagcina kubulawa amasotsha kahulumende amabili. Kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa ngokuhlangana labasakhulayo ebulenjini be-intanethi lasezinkundleni ze-social media lapho abaxoxa khona ngenhlupho zabo ezigoqela ukuya emacansini. Ngambe kulungile na ukuthi abasakhulayo laba abanjengonomathemba Primrose Ndebele osedumile ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook baxoxe ngalokhu. Sizame ukuxhuma uMandebele esehluleka ukukhuluma laye ngenxa yencingo ezingangeni kahle kweleZimbabwe. Ake sizwe-ke umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcweti kwezamasiko yesintu exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Abangibona ukuthi ngathi mina usebenzisa kuhle ezikhalizone ngobana vele abantwana ngabantwana nxa bebodwa kungelayihlo lomuntu omdala nolimi lomuntu omdala indama yokuthi kulasemahlangeni angithi imamba iyabe iyalungile ukukhaya idibu esebuceleza angiboni ungaba lento engaphuma kubo nxa bebodwa ngobana babehlinze khonoko abaphuma abawutshelwa ngamakhanda abo akulanto ente laphuma khonabo imenalo ubuningi wakhona sibi ngaba vele ngelihle bethu abadala nomphakathi ngaba yikugama
nxa abantwana bebodwa-ke bexoxa-ke zamacansi wena ubona zani kodwa akulunganga yini ngoba phela abadala abaningi abakhulumi ngakho
kukhona ukuxoxa nalaelithi ngamacansi kuphela kuyafana lokusela lokukhuluma ngembanje nokudakwa kukhuluma ngotshwala nezidakamizwa okunye kungabanceda abantwana xa belixoxane ngomntana umntana lo mntana bebonisana nxa bebonisana ukuthi bayagana akulanto embi ngaloku kuyafana nje lokuthi baxoxe nemfundo yabuthi bangenza njalo ze babe ngabantu abayingcenona nxa bexoxa ngokwamacansi ukuthi bangazibamba babonjani empilweni ukuze bavikeleke baphile babe ngabantu abadala akunabobinhle labo okumbi ukuthi baxoxele bexoxela ukuthi babone ukuthi bangenza kanjani bazame loko abazilabo emakhandabo lokho sikuyibo nina ngabe ngithukile kade vele ingoxo kumele ibe nje ingoxo eyakha impilo yomuntu akho abantwana bonke labo abantu abadala ngabangithinisukuthi nibabe zixoxa ingoxo kazibe zingoxo ezinenjongo nemigomo eyenza kwenza impilo zabo zibe ngcono athi zikhaphandeke zimoshakale
kodwa phela kukhona okunye ukuthi abantwana nxa bexoxa ngento lezi bayakhana phela kwesinye isikhathi akunjalo
yikho kutho kwesinye isikhathi bayakhana kodwa phela na abanye mhlakha abanye bayaphilile yibo bangakhala ngobana lokhu esiyi-technology kuyenza impilo ibengcono kwabanye kube kati kwabanye ubungcono bawufuna ukuthi uba yithiyeto ekugcineni yiyo bangakhala seziqiniso lona lelo bakhona abangakhana kodwa singakubalekeki-ke khona lokuthi nokwazi kwethu abantwana njengabantwana vele izibozi ziyabe zikhona phakathi khonapho yibo kuyabe kufunekani ilihlo lokuomdala bangakhana ye kodwa kumele bakhane kube yihlo lokhona ukukabakwenzayo
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ekhuluma ingcweti yezamasiko ikhuluma lo Gibbs Dube ngezamasiko owe-Studio 7 umongameli Barack Obama welemelika wethule umbiko oqakathekileyo phezu komthetho okhona elizweni lakhe wokuthengiswa kanye lokuthengwa kwengwagwa kumbe imbhobho elizweni eseligcwele ingwagwa esezandleni zabantwana abasakhulayo lalabo abalahlekelwa zingqondo. Asizweni ekhuluma.
We are the only advanced country on earth that sees this kind of mass violence erupt with this kind of frequency. It doesn't happen in other advanced countries.
I-amerika ikhanya engazani yilo lodwa ilizwe elilobudlongodlongo lobu phakathi kwamazwe wonke athuthukileyo akwenzakali konke lokhu kwamanye amazwe kukhanya engazani sesikubona lokhu kungani kulungile kodwa siyakwazi sonke ukuthi akulunganga kulokuthi sicabanga ngokukulungisa sitshona sisilwa kuphela ngalokhu kambe siza kulungisa sokutheni
I think we can disagree without impugning other people's motives or without being disagreeable. We don't need to be talking past.
Abantu abaningi bavumelana ukuthi kumele silulungise udaba lolu lwemibhobho. Ngakho-ke ngiza kwenza umhlangano omkhulu kusasa wokukhuluma labantu ngodaba lolu. Kumele sibili sikulungise lokho.
Lo-ke bengumongameli Barack Obama welemelika ekhuluma ngenguquko afuna ukuyiletha emthethweni wokuthengwa kanye lokuthengiswa kwembhobho. Inhlanganiso ebona ngenguqu eyeZimbabwe Football Association iZIFA ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Isikhulumeli senhlanganiso le uXolani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi udubo lwemali okwakhathesi baluzwela emaphaphandabeni kuphela.
Into zonke zihamba kuhle. Abafana bethu abadlalela kule Zimbabwe esiwathi ngesilungu ama-local derby players bayadlala umdlalo wesihlanu African National Championship le kweye Rwanda sibafiselwa ukuthi bahambe bayenqoba babuyele kukhafu kufakazelele sikhabe lapha kweZimbabwe. Amantangana ethu azangadlala eBrazil eRio umdlalo wama-Olympics, abafana njalo bangadlala kuma-qualifiers enkezo ye-Africa Cup of Nations, baphinde badlale njalo kumncintiswano wamazwe awemzansi we-Africa awegugu esiwathi esiyithi yona i-COSAFA tournament. Abafana bethu bayakwazi ukudlala ibhola kakhulu, sinethemba ukuthi azanqoba sikhabe.
Siyasizwe kulo dubo lokusilela kwemali. Libona ungani yonke imidlalo le osuyikhulumile izaphumelela na?
Ngicabanga ukuthi futhi abafana ukuthi indawo yengugu leyi ayiseyezifa yodwa. Kumele sincedisane thina njengozulu weZimbabwe, uhulumende asincedise, abamakhamala bancedise, la leli khona ngapha edayaspora lincedise lwani ukuze elizwe lethu liphumelele. Imali sayidinga futhi zafulele njengezikomiti entsha ethingamela ngoba uthiyangwa izezikomiti leyi siyenze into ezinhle kakhulu. Sinethemba ukuthi bazenza umdlalo ongugugu kube mnandi. Laba abezekezikomiti zenza into ezimangalisayo ngoba siyakufaka ngokuthingamelela okuhle ababenza enguku.
Lo-ke bengixolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association eyeZifa. Uxoxele Chris Gande ecingweni eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lakushortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingoma emnandi ngempela, ingoma kaVivi Ngiwane, ingoma ethi Sithandwa. Ukugqiba uhlelo lwethu ethi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlayela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kwechitungiza leHarare lamapholisa. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe olwe-National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalela ephalamende ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayengabantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso ibona ngenguqu eyeZifa ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu yamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Yithi sithi lingayikhatshana, uLive Talk iyalandela.